kulala mina ngizenzeni Funa umnandi obungapheliyo Ngifuna umnandi obungapheliyo Angifuni ukulala mina ngizenzeni Angifuni ukulala mina ngizenzeni Funa umnandi obungapheliyo Funa umnandi
Madnaja.com.